Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 Nhlolanja 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo hambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobunengi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatitshala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphotshwa kwabokuza kwele South Africa, e-South Africa First. Iti izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto eHillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kokeli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bekumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxele isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa.
Hayi selokudana kakhulu ngoba umongameli we Citizens Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ngesene lisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Enketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khona kuyani okwenziwa ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi beregister ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 2081C umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu ukubotshwa okwenziwe amalunga ethu Citizens Coalition for Change eGweru lapha ade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sika Robert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangela ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnankakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
ezinengazenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe-first term yalonyaka ngoba ababalisi abaningi kabayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza, kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, esigabeni sakoBulawayo, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba abaqalisa ukufunda abagcocela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bemagedini kungela muntu obancedisayo, okutshengisela ukuthi ababalisi bebeka bakho ngaphakathi. Njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Marketing, Robert Treadgold, lezinye izikolo. Bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda. Bahamba futhi njalo emalolishini zabona izikolo eziningi ngozigoqela oFusi, oNyanda, Landa, yonke-ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uMnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile, kathi sisake lingelalutho limanjani. Abalabisi balambile, okungenza ababalisi basuthe $540. Hayi amahlaya la esiwabona. Xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni, bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje oticha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho igovernment ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitshala sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo, njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla. Kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eyeZimbabwe National Union of School Heads, ZINUSH, labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibesikolo kodwa bekhanya bengelama abalisi bezidlalela ema-classroom. Ukuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi bakho. So ke umumo khanya owezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivuliwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhanyela nje kubekela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikho umbiko esiyithola izikolo eziningi ukuthi bekungela abantu. So kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi iZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo le yenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile, and becaca ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Yimali abayikhangele ukubana bayithole, and njalo besikhangele ukuthi thina uhulumende njengoba kube kathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe nguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana bize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele izikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisiba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhangela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asuke sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxa yokuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitsha osekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utitsha uzihoyela i-pound. Shiwa eqinisweni lapha nxa sesikhangela siyabondayo uhulumende sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yeZimbabwe lathi beloncedo ngoba thina abazali thina lokho esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhadala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunda okuya. So khona kuyatshengisa ukuthi silohlupho olukhulu olungelwa qhubeka lunje imfundo futhi ukuthi abantwana bafunda. Imfundo yeZimbabwe uhlozi lwayo luyehla luya phansi, uzananzela ukuthi siyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde eZimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kweziko amanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo indlela enhle. Ilayina lo uhlonso lwehlela abapasi leyo gcina ungelasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi lawo uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka emingaki amatisha asekhala umsebenzi asasebenza asekhala umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibona vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 kulo hlupho olufana nayo kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawo uhlupho olusowalulungisa lungabi lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengayo esikolo, abathela amatshela ehlukumezwa esebenze ngatholi lutho imuli zabo zidubeka.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabukuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye emuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni yePulinja Cop Park eHillbrow lapho okuzaxoxwa ngokududula abokuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abokuza ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abokuza eHillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo khulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya donisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami yazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada lamfihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kamakhuphe lobhurwa kumonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona uMakhupe vela kwale kunjalo abamxoxe uMakhupe wenza into elangqo exoxe abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye uMonzura la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Mina ngumoyo uStanley Selwagwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu Witness Dube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola lesiba nomhawu bengelabalande bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu besenza njengafana lokhu bethembe imthethwandaba besithi bona abalande the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela okokwenza ngomunye umuntu nje osithisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi basithisisa ikhanda and never ever vela kula muntu ozovela etshone west isikhathi elandela abantu abanjabo umuzo lalabo Witness Dube. Yili qiniso elikhona lona lelo abantu asoziwula abantu asoziyelele nxa bezitshela ukuthi bona bakhaliphile kumbe bahlakaniphe ukudlula abanye abantu ngesiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olubulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Iphuma namhlanje sicelo, sicela nginaso lapha, ngicela kini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mali imnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kungayinani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU-PF mhlambe angakhuluma abe nobubelo, angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBelief Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikaMthwakazi ungathi umuntu ohlala la eKenani nayo leyo Kenani kuyile iparadise amadayisi emenyezelwa ngabantu bamawashitawa othola isilwane sidla ama-orange labantu sidlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hayi siyazicelela bakwethu umise neceleni ubelief kawule ngeizathu ezikhona ngaye ngifune omunye umuntu kuzanupf baningabo abantu akusuuye yedwa umuntu omele phawulele izanupf kusizwe sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
salibonani kustudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona ngathi ungaqhubela phambili njalo mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha ikuthi abantu nje ipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu kusho ukuthi bonke abantu abasole emdc bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yezanupf bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bayahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekela emazweni ebalekela leyo zanu leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile ibi-MDC alliance yiyo iphathi ehamba ngeqiniso ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ixhwasa abantu ngohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona lowo ngumndebele lowo ngumvenda lowo ngumshangane lo uyitonga lo uyini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC sesisabona babazama ukuphatha kancane beseselo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe lapho so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebe munye behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yanga sicala ilizwe lakithi ingajika lube ngcono lube lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma ngoba abanye abezobakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo basafuna ukulithatha ezandleni ezimbi kebekhombisa ukuthi mhlawumbe bana ungalithatha belibeka esimeni esingcono so mna ngiceda abantu bakithi bonke bevoti beke berejiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuyangihambi bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elabo Chamisa lelo kuboneke ukuthi umehlungeke ube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hhayi manje ngiyabonga kakhulu
ngiyalibuyelela usosijoseven kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lani ukuthi khonoku kwenziwa ngabezeki mobile registration yakuleya abafuneni ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudala yani khonapha ngento yabo le bona behlulekane ukuthi bafake izindawo kuyirejistwa kahle ukuvota funa ukuqhila ngakho yini khonokhu mnayo ukuthi nje ambathembi since ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi umbele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsola vela kumthembi ngibona kathi nje bafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abayeke namafoni wonke besilekani kuyavotisa abantu fleyafleya kuyarejistisa abantu fleyafleya lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu kungasisiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mina nguthembi ukuthi kwakhona lokhu kwama-mobile registration lo kona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala nomothula ndlovu wonkayo kwesikhubokhubo sizani badala
studio 7 ngu-Allen Nyato okhulumayo ninjani nonke balaleli bakastudio 7 hhayi mna ngiyaphila ngilana egoli ya yezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi achaba Zimbabwe abesizwe sikamthakazi hayi abayimi lo mqondisi yiko umqondisi uzama ukukhipha abantu egibhide kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwi hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela lo mhlaba lapho esikhona baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona kodwa konke lokho asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana ingane zifakwe engigeni zigigwa zibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu uyazwelekethi umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthakazi ake sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume eminyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina abantu bakamthakazi eminyameni umqondisi uyakhanyisa uzale sibani kodwa lesi sibani abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempela sonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence sokumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela eofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso kodwa nxa wena ungumuntu ungu Pence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana okunye la ukuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngunext president so uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi singumuntu osejinjile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama election bese ukuthi angakhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa. Ngona nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Nxa ngaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yimicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uza kuncintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokho kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele uwina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu wayelezici ezinenga khula ezetheswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi ena ngama ku 5th Avenue eNew York adula umuntu abantu bamvotela kuphela uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehle izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engikhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela so isona lesi sizathu sake sokuthi wavotelwe njalo ngcolile ngibona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela lokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaningi then Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi singakhohlwa futhi ukuthi uTrump omunye umnika igunya ukuthi uTrump lama supporter bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa ukuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaza kawina umhlaba ukuthi abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa.